Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili lambili kulwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Emerson Mnangagwa ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo usephendukile elizweni. Njalo sikhuluma nje ukhuluma labasekeli bezanu PF eHarare.
I thank you for receiving me.
Ukujabula kwabantu beMandebeleni lenkabazwe bethakazelela ukwehla esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe sokwehlile, abanye besithi kabasekeli uMnangagwa.
Ithemba laye uyabubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi, kumele okokuqala axolise. Akula mntu wezana sakwaxolisa ngalokhu okwenzakalayo. Axolise, xolisele labanye bakhe ukuze abantu bamthembe.
Izakhamizi zentebhe enhla eGwanda zithi lazo zijabule zimanzi njengomuntu wonke elizweni ngokuchiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa yena ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo uphendukile elizweni namuhla evela kwele South Africa. UMnangagwa ukhangelelwe ukufungiswa athathe intambo zokuba ngumongameli ngolwesihlanu. Sikhuluma nje uMnangagwa ukhuluma labasekeli bezanu PF esigodlweni saleli bandla eHarare. UMnangagwa uthe ngempela wafakelwa ipoison eGwanda waphosa wafa, njalo uthe ukubaleka kwakhe kumaviki amathathu edluleyo wayesezwile ukuthi basebefuna ukumqedisa abantu bakaMgabe. Asizweni amazwi akhe.
I thank you for receiving me. Exactly 16 days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within two hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers that I survived. I survived that poisoning. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out.
Umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba ngomongameli ukuthatha intambo zikamongameli welizwe ngolwesihlanu uyakhuluma sikhuluma nje labasekeli bezanu PF esikodlweni saleli bandla eHarare. Qoxe njalo le ntathe lizindaba yethu uGibson Pepe yena obe ngomunye wabantu abahambe ukuyahlangabeza umnanga kwa asizwe.
Yeah, okwenzakala ukuthi abantu abaningi babona umnanga kwayifika ke sibone abantu beseqa beqonda emoteni akade hamba kiyo phela usehamba ngemota ukhanya ngani behamba naye phela amasosha la imota leyo abathi imoto imotorcade uthi usebuya lapha kube nobunzima phela ukuthi angina aqonde ukuthi aye phambili lapho esingathi khona kusesitejini ngesilungu kodwa-ke abantu abaningi balokujabula okukhulu balokuthokoza okukhulu injabulo enkulu befuna ukuthi babone ukuthi kambe ufuna ukuthini amazwi afuna ukuthi awatsho njengomuntu ozaba kumongameli ukuthi iwaphi amazwi afuna ukuwatho.
Bathi kuyini abakhangelele ukuthi akukhulume emazwibani abawakhangeleleyo kumnangagwa?
Yeah, abantu abaningi engingakhuluma labo lapha mfowethu ekuseni abaningi bathi bona ngoba ngiqale ngaya ngiyangafika ekuseni ngingayafika ngalakade bemele khona bemelele indizamthinayo ukuthi ifike sekuthiwa sibuyele-ke khona ngasezam p f headquarters ukuthi siyehlangana naye-ke ekhonakale ngasezam p f headquarters. Abantu abaningi bathi bona bakhangele ukubana umnumzana Mnangagwa alethe-ke ngathi na ithemba ebantwini bezimbabwe ikakhulu nxa sikhangela endabeni yemsebenzi. Abantu abatsha bathi bona bakhangele ukuthi bezwe ukubana ngathi uzathini ngodaba lwemsebenzi ukuthi abanye-ke abaningi bakhuluma ngodaba lokuthi ngathi kulodubhi lolwenzakalayo ubudlelwana kade bukhona phakathi kwezimbabwe namanye amazwe ikakhulu amazwe la abathiwa i-west phela amazwe amakhiwa anjengabo-abemelika nabobritane ukubana kambe uza kuthini ukwenzela ukubana abantu bathole imisebenzi okubana abantu abanemali babuyela izweni lezimbabwe kubise imali elizweni.
Ekufikeni kwakhe ubehamba yedwa kumbe ube labanye?
Ekufikeni kwakhe umnumzana Mnangagwa ufike yena okwakuqala kufike unkosikazi wakhe-ke umama u-Auxillia Mnangagwa yena kade seqelwa ngabaningi phela besithi woza mama wokuqala bethi woza first lady ngoba siyazi ubana ukuphuma kwabo umngameli Mgabe umuntu akade ngani beselamandla-ke nike umama u-Grace Mgabe. So abantu abaningi ukuthi efika-ke umama u-Auxillia Mnangagwa abantu abaningi bakwamukela ngendlela enkulu phela ukuthi sesizathula-ke omunye umama mhlawumbe bathi bona sesithole umama ozithobileyo sesithole umama ongcono okwenzela-ke umama umama u-Grace Mgabe.
Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe sixoxela ekhonapho eseHarare. Uzulu wedolobho lakoBulawayo ubonge amabandla ezokholo alokhe ekhokhela uhlelo lokukhuleka ukuze kube lokuthula elizweni kulandela ukukhitshwa kukamongameli Mgabe embusweni Libutho. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma le-Studio 7, omunye wabakhokheli benkonzo u-Reverend Useni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akoBulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe.
Umnumzana Lungile Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyanceda ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza le nhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazela inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngama-church okokuthandazela ilizwe kakhulu sikhangele ibanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosinesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke kwenzakale ngokuthula. Asizwanga ukuthi abantu balimele, akulabantu abatshayineyo, akulabantu ababulaleneyo. Ngakho hhayi, uNkulunkulu usebenzile sibili, lama-church asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephelamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa uMgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lanxa abanengi emathebeleland lasenkabazwe bejabulela ukusuka kukamongameli Robert Mgabe embusweni, bathi Ukuba khona ukungena kuka mnumzana emasoni mnanga kwa kulesi sihlalo akubajabulisi ngoba esetheswa umlando wokukhokhela umbhuqazwe wegugurawundi bencedisana lomgabe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithola uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayadana ngakho ke ngokungena komunye njalo umkhokheli olezandla ezithonta igazi bathi bebekhangelele ukuba kube lohulumende womanyano. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthekazi ukuba ngubani ozasekela umnangagwa kodwa njengoba esengenile embusweni kumele elungise udaba lwakhe lokuphatheka kugugurahundi kanye lokuxolisa kuZulu engabi isiqholo njengomgabe.
Akumangalisi lokho ngoba abantu bakwazi kamhlophe ukuthi uNangagwa wayengomunye uzano ababephethe uhlelo lona lolu olokugurawundi. Ngakho ngithemba laye uyakubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise.
Umqondisi weWoza unkosikazi Jenny Williams olwela amalungelo oluntu uthe ulokudana lokuthaba ngokwehla kukamgabe ethi ukungena kukamnangagwa kuyamdanisa ngoba izandla zakhe zingcolile.
Sinokuthaba kodwa silokudana. Ukudana kwethu ukuthi uMnangagwa ubuya ubuvele ekhona dictatorship ka Robert Mugabe. Izandla zakhe zingani zinqolile inqolile ize legazi eMandebele la. Titi, I change of heart le unakho. We want things to be decent and normal in Zimbabwe.
Owalwa impi yenkululeko kuviyo lebutho leZipra umnumzana Matthew Sibanda uthe bebekhangelele uhulumende womanyano kodwa akusacaci njengoba umnangagwa esengenile abamfakileyo sekumele bakhethe abazamsekela kunye lekhabhinethi yakhe.
Hayi ambona siba khona ngoba okwamanje izano isihle yakhuluma ukuthi Friday iyagcoba umnangagwa uba nguye president weZimbabwe.
Umangameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe ezimanyene labalwa impi yenkululeko besekelwa libutho bekhuthaza ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ukuthakazelela ukwehla kukamgabe sekwehlile ngemva kokuba idale lephalamende selithole igama lalo ozathatha isikhundla sikamgabe owayengumsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora sixoxa labeZimbabwe abakwamanye amazwe ngokwenzakala ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia selazise ukuthi lizazama ngazo zonke indlela ukuvikela isinothi sakwele Melika. USenator Suleiman Kerimov obotshelwe icala lokungahlawuli imithelo kwele France ngomvulo. Umthethwandaba wakwele Pakistan uthi umfundisi wokholo lwesi-Islam ovalelwe emzini wakhe khonapha eMelika kumele akhululwe. Izakhamizi zentepe enhla yeGwanda zithi zijabulile kakhulu ngokusuka embusweni kukamongameli Mugabe. Ovusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba.
Iningi lezakhamizi zalumango ziveze ithemba lelakusasa elihle lesithi bese kudingakala ukuthi uMgabe aphumule. Umnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi semawane njalo uthi impilo ibisinzima phansi kombuso kaMgabe njalo ujabulile lapho esizwa ukuthi uzethiya isihlalo sombuso.
Lokho kuyangithabulisa, kuyangijabulisa kakhulu okwenzakeleyo ngoba veleni ube ngumuntu ongafisi ukuthi okhanye othi angafuna ukuphuma esihlalweni.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi laye kumthokozise kakhulu ukubona uMgabe etshiya umbuso ngemva kokukhokhela ilizwe kweminyaka efika phose engama-37 selokhu iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980. Umoyo uthi osekudingakala umuntu ozabisela iZimbabwe kwisimo ebekiso kusanda kuthathwa uzibuse.
Sikhangele ukuthi ilizwe linqaba angatholi umuntu ongavusikizwe ilizwe linxa lingavuki.
Umnumzana Emmerson Ndambozo Mnangagwa ukhangelo lokugcotshwa kuba ngumongameli welizwe ngolwesihlanu kodwa isibo bonke abafuna ukuthi athathe lesi sikhundla ngoba besithi izandla zakhe zigcwele igazi. Unkosazana Jennifer Ncube layo oyisakhamuzi semawane uthi ngeke afa amxolela uMnangagwa loba sekutheni ngodaba lwegugurawundi.
Kazihambile ngoba uchitha igazi kakhulu emathebhelelenti la. Kathesi lokuze nibhalago yanuka laphana ngenxa kamnaka ekhesi. Vela kula nto azayenza kula nto esingathobeka ngayo ngoMnangagwa. Ngoba uMnangagwa is a problem enkulu kakhulu kithi thina abantu beZimbabwe.
Kungenani lokuthi iningi liphakathi kokujabulela inyathelo elithethwe ngumgabe abanye lokho bengazi okuqhubekayo elizweni. Unkosazana Nozithelo Ndlovu lokhu ebambeli kantulo.
Hayi mina vela ngangezwa ngakho vele le news asakhe silalele. Siyaphonguzwa nje abantu nje bejabulile ngaphanda besithi bakhona besamelele istori asibhalileyo kuphela ngo-8 kanti kuthethwe 24 hours.
Unkosazana Nesisa Zulu ngesinye sezakhamuzi zeGaranyemba njalo uthe layo usemnameni ngokwenzakala kwezombusazwe.
Anginalwazi ngakho lokhu kwenzakeleyo ukuthi ubaba wethu sechile umsebenzi bengakwazi. Hayi kusasa leyo sesizayibona kuyena lowo zabe emuyophiwe.
Iningi lithi uMgabe seyinganekwane njalo kuyadingeka ukuthi inkokheli entsha yeZimbabwe iphuthume iqale umsebenzi ukuze uZulu abe lekhisimusi elihle hathi ukuthi ayidlalele emabhanga elinde imali. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseMawane eNtebe.
Kunjalo nje izakhamizi ezaxotshwa eplazini leManzow ngonkosikazi Grace Mgabe lazo zithi ziyathokoza ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni. Kubika uMavis Gama.
Lezi zakhamizi zithi unkosikazi Mgabe ubebathwalise amagabha avuzayo esebenzisa amandla akhe njengomkamongameli ngaleso sikhathi ebatshisela impahla lokubhidliza imizi yabo ebiza inkulungwane zamadola efuna basuke kuleyo ndawo ngoba ethi wayiphiwa ukuba ibe ngeyakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izakhamizi ezaphiwa umhlabathi epulazini leManzowu ye-Arnold Farm Residents Association eMazowe umnumzana Innocent Dube uthi impi lonkosikazi Mgabe iqale ngomnyaka ka-2012 esebenzisa amapholisa ukubahlukumeza. Ube manzi te uDube ngesikhathi elandisa ngobuhle besehlakalo sokuchiya kwaMgabe umsebenzi ethi kibo usuku luka-21 lwezi lufana lolukazibuse kibo.
Ngesakhamizi manzo siyathaba kokuthi sifuna ukwenza idili ngokuthi umama lo besihlukuluza sesihlukuluzile kwesikhathi esikhatshana sekukhanya ukuthi kathesi sesihlala emanzo akusele ukuzasihlupha futhi.
Yena labanye bakhe uDube sebesanelisa ukuqhuba imisebenzi yabo kungekho kwesaba amapholisa abekade abekwa kuleyo ndawo engasazi ukuba enzeni.
Kade sithi why sebesijoyinile ukujabula kwakhona kade sisonke izolo kuthi ukanye ukuthi kade besenze okwenza okufosa ukuthi bayenzeni bamsupporte uMgabe.
Lanxa unkosikazi Mgabe ebebahlukumeza laba bantu uDube uthi kabazange bachedele muva kwezokuqhuba imisebenzi yabo yezokulima.
Ha, ukulima kade silima because kade singayimesabi umfazi kaMgabe ebesingumthatha njengomuntu nje ohlanyayo instead, because sakubona ukuthi umama lo aso mama, so ukulima kade sesilima kudala.
Izakhamizi zeManzou zithi umnyaka ka-2017 ube ngonzima kakhulu kibo kusukela ngenyanga kaMbimbitho lapho bebehlukunyezwa emini lebusuku. Imizamo yokusebenzisa imithethwandaba ukuthola incwadi zokumisa unkosikazi Mgabe isehlula. Lanxa engekho othe walahlekelwa ngumphefumulo kulokhu kuhlukunyezwa, izakhamizi zithi ukhona olinyaziweyo kumpi ethe yaqhamuka phakathi kwabo lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo, kwalimala omunye wabo umgcini sihlalo enhlanganisweni yabo umnumzana Denbo Chaparaza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zakwele South Africa inhlanganiso zikaZulu lamabandla ezombusazwe sebetshayele iZimbabwe ihlombe ngokwenelisa ukususa uMgabe esihlalweni kungela gazi elichithekileyo. Kuvika uBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo etshengisa ukuthi uhulumende weSouth Africa ulitshayela ihlombe ikhono labantu beZimbabwe lokutshintsha umongameli kungela kulwisana. Okhangelele ukungena esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethekelele umongameli Zuma engakabuyeli eZimbabwe namhlanje. Lobanje kungezwakalanga okuningi abakhulume ngakho. Leli nyathelo likhombisa ukuthi uhulumende weSouth Africa usuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo ukwehla kwamongameli Mgabe esihlalweni. Ihofisi kamongameli Zuma imemezele ukuthi uhambo lwakhe lokuya eZimbabwe obeliqoqwe ngesikhathi umongameli Mgabe engakashiyi umsebenzi alusezi ukuba khona. Unobhala jikelele lwebandla libusayo kwele South Africa umnumzana Gwede Mantashe uthi iyancomeka indlela eZimbabwe esombulule ngayo inkinga zayo.
We must also commend the restraint exercised by the people of Zimbabwe.
Kufanele sincome ukuzibamba okwenziwe ngabantu beZimbabwe. Inxa yokuthi akuzange kube khona ofayo ukubhidlizwa kwempahla kwaba lokutshengisela okulokuthula. Ngithi lokhu yinto esipha ithemba.
Kusenjalo okhokhela amalungu ebandla le-ANC ePharlamende umnumzana Jackson Mthembu uthi ibandla labo lingafunda okuningi eZimbabwe njengoba lalo liyidinga inguquko kunkokheli zayo. Amabandla aphikisayo kwele South Africa lawo asetshayele iZimbabwe ihlombe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters lithi ngokokuqala emhlabeni jikelele ukuthi ibutho lincedise ukukhipha umongameli welizwe esikhundleni kodwa kungachitheki igazi. Umgcinihlalo waleli bandla umnumzana Dalimpofu uthi abakhokheli abangenayo yibo asebesalelwe umsebenzi omkhulu.
The most important thing is that it has been a peaceful transition.
Uqathekileyo ukuthi kube yinguquko ebelokuthula. Ngilethemba ke lokuthi ubukhokheli obutsha kumbe obuzoqala ngokhetho kumbe buzaqala ngomanyano lezi ngezinye zezinto uhulumende wezanu PF okufanele azibheke.
Ngakolunhlangothi ibandla le-Democratic Alliance lona lithi okwenziwe eZimbabwe isifundo esikhulu emazweni onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Ibandla le-South African Communist Party lona lithi okwenzakale eZimbabwe kuba isifundo sokuthi amazwe kufanele aqaphele omongameli bengaphiwa amandla angelamkhawulo. Ngasikhathi sinye injabulo lesibongo kuqhubekela phambili kuphuma kuzalwane zeZimbabwe. Iningi lithi kunzima ukukholwa ngempela ukuthi umnumzana Mgabe usebizwa ngokuthi oyengumongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nonhlanhla Ndlovu uthi kungathi uphakathi kwephupho elide.
Siyabonga sibonga kakhulu amasotsha noshiwenga kungayisiba abaphakamileyo kube kuthiwa le nto ayenzekanga.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mlungisi Jabalala yena othi labo abangenayo bengenza njengomongameli Mgabe sebekwazi ukuthi bazawukhomba olotshwala.
Isifiso sami ukuthi uMgabe ngaphile ezethi 200 years ebuka ukuthi abantu babuswa njani.
Kusenjalo uhulumende weSouth Africa useyilandule imibiko ebisithi umongameli Mgabe usecele ukuphephela kulelo lizwe. Melisiro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kaMnangagwa kumele ehloniphe amalungelo kaZulu kanye lemithetho yelizwe ukwenzela ukuthi abakomunye amazwe baze eZimbabwe ukuzevula amabhizimusi njalo kube lentuthuko elizweni. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Abantwana bakithi abalama qualifications bazavuya ngabe bona ukuthi ngempela umongameli lo onguye othikhona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo. Lama investors bazavuya ngabe bona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha, from i-banking sector, from impact yakwi-indigenization, ukuhlonitshwa kwabantu kube izinto eziqakathekileyo azibeka zibe sobala. Ama investors bazavuya iZimbabwe bayayithanda, but bazavuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani lithembisa khona nanku lama reforms nanga esiwenzile iZimbabwe izakwanziwa ivuke. Kodwa nxa kungenziwanga ama reforms, nxa bengawenzanga ama reforms la ayatshintshwa kumgabe ewatshintshela ekutheni ukuthi kusatisfy yena le muli yakhe, ngibona ingathi sabe sloko silohlupha. Kodwa nxa bezokutshintsha bakwenze lokhu ukuthi ama investors abuye, iZimbabwe iyavuka ibe lilizwe elihle kakhulu leliyana.
Bakhona abathi ukuze amukelwe ngezandla zombili ngaba kwamanye amazwe umnangagwa kumele esebenzelane laba mabandla aphikisayo. Ngaleyo ndlela bangabuya bakwamanye amazwe balethe intuthuko, imigwaqo ilungisiswe lakho konke okuhluphayo. Ukubona ngaleyo ndlela
kuqakathekile kakhulu lokho bawankomo, ikakhulu lowo mlanzi ngiwubeka kuma-MPs akithi. Ama-MPs bonke abantu abamele zonke izigaba zeZimbabwe, noma ungabe usemashonaland, noma ungabe useplumtree, noma ungabe ungaphi kweZimbabwe, bonke ama-MPs kufanele ukuthi bahambise credible information ezazwisiseka ukuthi ngale nxa kusenziwa i-budget kweneliseke ukuthi indawo lendawo zahlulelwe imali ezoyenelisa ukuthi ivuselele imigwaqo, ivuselele zonke lezibhedlela, yonke into ukuthi ibuyele ezingele elicacileyo. Kuqakathekile konke konkwala. Kodwa yena umongameli nxa engabuya noma abuyathendisa abantu ukuthi mina lokhu engikufuna yilokho. Kodwa thina abameli bendawo zakithi ama-MPs akithi nxa bengahambi bekhuluma iqiniso, nxa lama-MPs azobe hleli ezindlini bengakwazi ukuthi bavuke bahambe bayekhuluma ePhalamenti ukuthi izidingo zabantu yikuyini, abasoze babekwazi ukuthi kulama pothole eplumtree, abasoze ukuthi babekwazi ukuthi umgwaqo amabridge onke seyadilika kwendolwane
umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlala kwele Bilithana. Ngomaka Themba Ndlovu egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayika channel yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.